Linjani lonke sizwe Zimbabwe mina ngikhuluma honorable Omega Spandau owevungu constituency hayi ngapha kithi umuma muhle kakhulu sikhangela ama election abuyayo abantu bayananzelela ukuthula akula muntu ohluphana ohlukumeza omunye akula muntu ohlukunyezwayo into zonke sihamba ngendlela enhle ehlelekileyo njengoba upresident wethu ubaba uMnangagwa esho ukuthi peace unity and development abantu bakithi banemfundiso bayakunakekela khona lokhu and angikaboni lokhu important ibhodile kakhulu kakhulu ngeconstituency yonke ngihamba phela ngisenza inhlelo zabo ezedevelopment hayi development inhle kakhulu abantu bathala bakhululekile angingahlangani nomuntu ongani lokuxokozela ngenxa yokhetho olubuyayo konke engikubonayo ukubambana kwabantu konke engikubonayo ukuthi abantu babambene bathabile kakhulu ukuthi kwenza uhlelo lokuba lama-election uduko nje selukhangelene ukuthi abantu abaningi kabarejistanga ukuvota abanazithupha abanalutho kodwa-ke ngiyathaba ukuthi uhulumende kababa uMnangagwa selungisile njalo ukuthi baphenduke abantu bezek labe-birth certificate and ID registration abe registrade bayeza so ngikhangela ukuthi konke lokhu kuzalungiswa kuzaqonda mina ngokwami kuyami constituency vungu kakhulula muntu ohlukumeza omunye angikaboni lutho njalo angiboni kuzaba khona ngoba abantu bevungu bayakwazi abakufuna ungakhohlwa ukuthi ivungu yi-constituency esezandleni kwezanu-PF mina ngu-MP wezanu-PF njalo-ke angiboni ukuthi kulo muntu ongahlukumeza omunye lo muntu ongavotela omunye umuntu ongasiwe president ubaba uMnangagwa ngiboni ngani uthandekile lapha izanu-PF ithandekile njalo siyaphambili asikhangelanga emuva konke kuhle lapha kuhlelekile
ubona abe-opposition banjani khona ngapho sizwa bekhala kwezinye izigaba besithi bayaliswa ukuthi bayenze imihlangano khona ngapho-ke liyalibabone yini
lokhu engikuzwayo okutshoyo kokuthi kule violence hatshi kithi akula lutho kakula ofuna ukukhampena bayangena bona ama-opposition bangene bengu-5 10 20 hhayi kabayaliswa ngumuntu bayakhampena besibabone kodwa hayi ngalihlekana nje labantu thina sikutshoyo ukuthi thina sihamba le-party yethu izanu-PF and lapho esiyakhona siyawina ama-election ngeke sihluze la ukuthembisa khona lo uthembisa ivungu ukuthi upresident ubaba uMnangagwa uyawina ama-election no matter ukusenzakalani kungelani nje lobudlwangudlwangu kukahle kuclean ngoba uyathandwa evungu constituency le ZANU-PF iyathandwa.